Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mukela ngenjabo lenkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 29 ngobakazi 2022 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Yeah, indaba United Nations bona ngani indaba iqhatheke kakhulu kubana ingene kwele Zimbabwe inxa yokubana iZEC iyesuleka ke ukuconduct ama elections ngendlela ke free and fair. Ikakhulu sikhangela ke sibone kuma by-elections kusukela ngama by-elections ayenza la ngoJune kuze kufike amanje bese gogwe.
Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, lithi selinxuse inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations, ukuthi ibuye kwele Zimbabwe ukuzoqondisa ukhetho oluzayo lomnyaka oka-2023.
Kuyasikhathaza kakhulu thina njengabakhokheli bamabandla nxa sisizwa ukuthi udlakela luyaqhubekela phambili njalo luyaqhela.
Abantu abaningi bathi kumele abezombusazwe bakhulumisane ngodaba lodlakela olumemetheka kwezinye indawo zeZimbabwe olubekwa lutshotshozelwa ibandla elibusayo eleZANU-PF. Umbukiso wezokulima walonyaka oye-agricultural show uvulwe namhlanje esikolweni iHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, lithi selinxuse inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations, ukubana ibuye kwele Zimbabwe ukuzoqondisa ukhetho oluzayo lomnyaka oka-2023. Ibandla leli lithi noma kulamanye amazwe anxuswayo ukuzokhangela lolu khetho, lesi sicelo sitshiyene lokuvame ukwenzakala ekhethweni lwangemuva. Bathi bafuna ukubana United Nations ibuye izoqondisa lolu khetho hashi ukuzobukela ingabe ngumlamlankunzi lapho umumo wezombusazwe wodlakela uwonakala. I-CCC ithi lokhu kulakho kuvimba ibandla leZANU-PF ukuqilibezela lokwethusela uZulu abajayele ukukwenza ngesikhathi sokhetho. Ugayina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC ngalolu daba.
Yeah, indaba ye-United Nations bona ngani indaba iqhatheke kakhulu kubana ingene kwele Zimbabwe inxa yokubana iZEC iyehluleka ke ukuconduct ama-election ngendlela ke free and fair. Ikakhulu sikhangela ke sikubone kuma by-election kusukisela ngama by-election ayenza la ngoJune kuze kufike amanje bese gogwe. Kuyatshengisela ukubana kulo dubo mayelana ke le ndaba ye-conduct ye-ZEC sikhangela is-mandate in terms of the constitution. So yinto esibona ngani kufanele ke ilungisiswe indaba ye-commission.
Manje i-United Nations inganceda ngayiphi indlela?
I-United Nations ingakwanisa usincedisa kakhulu ukubana ke kungabi ke lama-elections a-disputed ngenxa yokubana iminyaka eminingi ezibabe kulo dubo lama-disputed elections. Kodwa kufanele silungise ukubana ke wonke umuntu o-contestayo ke ebe ke lokusuthi iseka okusobala kubana ama-election ayenzwe ngendlela ke epheleleyo.
Ibandla lenu lihlezi likhala ngokuguqulwa kweminye imithetho yokhetho ama-election reforms. Libona leyo mithetho izafa yaguqulwa yini?
Indaba yama-reforms indaba eqhatheke kakhulu sifike kwela namuhla. Akukalungisa indaba yama-reforms bona ngani ke kufanele sithole ke uncedo ikakhulu ke kubantu esakhelane labo e-Southern Africa ku-SADC, African Union ukubana silungise indaba yama-reforms ngenxa yokubana yiyo indaba eqotho ukubana eZimbabwe kungabi lo dubo lokhetho. Nxa singalungisanga indaba yama-elections kuzaba ke lama-elections ke angela kuvunyelwana lokhu kule nkinga mayelana le ndaba yokubana kuyabe kule contested authority ngenxa yokubana obusayo bebusa ke engikungelakho kusuthiseka kwabanye ke abantu ke political contestation. So sibona ngani kufanele kulungise indaba yama-reforms njalo kufanele ukuthi ke kube le engagement esayenza local and international, le civil society, lama-church, lama-chief, lezinduna, labosobhuku, lama-youth, labesikolo kubana sibonisane ndawonye njengabantu beZimbabwe kubana yikuphi okufanele kulungise kangelelane lokhetho ke luka-2023.
umnumzana Gift Usalo Siziba ngumsekeli wesikhulumelo se-CCC ubexoxa ecingweni lapho le-Studio 7 eseHarare. Ugayina Gumede Saidi we-Studio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga edalela Central Committee yebandla le-ZANU-PF, othi inkinga ngebandla le-CCC ikuthi lihlezi lidinga amaqinga okusola ukhetho noma ngaziphi indlela, njalo vele liyaziwa ngokukhonona sikhathi sonke, ikakhulu nxa linqotshiwe kukhetho.
Iqembu le-CCC liduba ngokufuna uhlala lingabakhalayo kuphela. Umongameli wethu ubaba uMnangagwa waveza sobala waphumela egcekeni njalo bana ilizwe leZimbabwe livulekile njalo likhululekile, sithi khona ngesiNgisi re-engagement and engagement. Ngakho lokhu kutshengisa ubana akula muntu ovalelwa ukwenza ulutho lapha eZimbabwe, kodwa abantu be-CCC bona bafuna ukuthi bayenze ngathiwa mhlawumbe iZANU-PF iyalile ukubana kube lama-observers abavela endaweni.
Singathi livumelana lakho yini ukuthi kubuye amalunga e-United Nations ukuthi bazohlolisisa ngesikhathi sokhetho oluzayo?
Sibonile ama-elections ka-2018 esenzakala. Umongameli enxusa abana wona wonke umuntu ofuna ukuba yi-election observer uvunyelwe, njalo umnyango uvuliwe ukuthi babuye bazoyenza into efana nayo naleyo. So uyagcina uzibuza ukubana kanti pho kuyabe kutheni, kuhamba njani enqondweni zabo sibili ukubana behlale bengabafuni ukuthi bengabasolayo kuphela, bengabasolayo kungelanto eyakhekayo. Asonto enja leyo, njalo asonto emangalisayo. Sivele thina sililunga ele-United Nations. Ngakho-ke kuyino okuzama ukusenza ukuthi kona balise ubana bebekhona bebebona. Wabuya umama owayevela e-United Nations lapha waphuma le report, bayisola futhi ngoba wayekhulume izinto bona abangazifisiwe njalo abangazikhwabithiyo. So ugcina udinga usweli kanti vele bona kahle kahle abakufunayo kuyini, ngoba ucinga ukuthi umama lwana yeka sokuthe kwatsha amaqada kwasala umsobo bokwathini. Kukanti-ke ungawukhangelisisa kungenxa nje kubana bona into ekhulunyweyo abavumelani layo. So ngabantu vele abangafuni ukuvuma, ngabantu abantu abathi even i-election noma ingazi izosupervisewa ngumlimi ngokwakhe, as long as bedliwe kuphela bona bayakutshela ona akula nto enjalo, it was not free and fair. Hey, kwathini kwathini.
Ibandla le-CCC lithi lona iZANU ikhanya kayifuni ukuthi kuguqulwe imithetho yokhetho, ama-election reforms. Singazi-ke khonapho ukuthi ibandla le-ZANU lona pendula lisithini.
Ama-reforms abakhuluma ngawo ayenzakala, kodwa phela into asuke zenzakale overnight. Bona babekhona ku-GNU government laphana, i-constitution yasiyenziwe kudala, kanti why bona babehlule ukuthi kuhle kwenzeka into yongeka-one. So izinto zenzakala mbijana mbijana, kuhamba step by step, and at the end of the day yonke into izagcinisa njani isi-aligned i-constitution enja lama-electoral reforms labakhuluma ngayo.
Loge mnumzana Joseph Chuma, ilunga le Central Committee lebandla le-ZANU-PF, limuzwe xoxa lapho logayena Gumede Saidi owe Studio 7 ngocingo. I-Studio 7 iphinde yaxhuma umabhalane omkhulu wogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana, othi yena akakudingeki ukubana kuze kubizwe i-United Nations ukuzoqondisa ukhetho ngoba eleZimbabwe ngalikho empini okwamanje. Kunjalo nje abantu abaningi bathi kumele abezombusazwe bakhulumisane ngodaba lodlakela osolumemetheka kwezinye indawo zeZimbabwe olubikwa lujojozelwa ngabebandla le-ZANU-PF. Kulamalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change asanda kutshaywa ngabacatshangelwa ukubana ngabalandeli bebandla elibusayo. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Kulamalunga ebandla le-CCC egogwe eWetsa lezinye indawo eZimbabwe abathi bashaywa ngabacatshangelwa ukuba ngabebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bakhathazekile ngokwenzakala eZimbabwe. Usiziba uthi udlakela lolu alulunganga. Umnumzana Dafatswa Mgwadi okubandla le-ZANU-PF uthi kuyaziwa ukuthi ngobani abajojozela udlakela.
Violence is not a topical issue in Zimbabwe anymore since the inception of the Second Republic. But we know that those who use the trump card of alleged violence in Zimbabwe do so for purposes of undermining fundamental national.
Siyakwazi konke okwenzakalayo, njalo siyabona ukuthi abantu laba sebekwenzela lokhu isikhathi sonke. Bacabanga ukuthi nxa bekwenza kuyayenza ukuthi kungenele amanye amazwe. kodwa konoku vele abatholi lutho ngakho sizabona phela abavotelwa ngabantu kumele abantu belandele konoku ke okwethulwa kwamele emasomlanga kwa kodwa abantu kumele bezweze ebantwini bazithengise ebantwini ukuze babe losekelo
bamnanga kwa keeps reminding us the best form of mobilization is to sell your manifesto to the people, your policies, your idea of the way forward.
Abanye abakubandla lezano PF kwagoqela umnumzana Joseph Juma wakwaba lilunga ledale lePhalamende emele iphelandaba mpopoma uthi udlakela alukhondanga. Lokhu kusekelwa umfundisi uZanis Banda okuhlanganiswa yeZimbabwe Christian Alliance.
Kuyasikhathaza kakhulu thina njengabakhokheli bamabandla nxa sisizwa ukuthi udlakela luyaqhubekela phambili njalo luyaqhela ikakhulu esigabeni lapho okuba khona lokhetho. Lokhu kusitshengisela ukuthi lumnyaka ozayo singaba lodubo olukhulu kakhulu ngoba kuyabe sokusiba lokhetho ilizwe lethu lonke.
Usibanda uthi kuningi okungenziwa ngabantu beZimbabwe ukwenzela ukuvimba udlakela.
Into eqakathekileyo kathesi thina esikhangeleleyo ikuba labo abama-political parties sikwanisa ukuhlalisana labo phansi sibatshengisa ukuthi kule ndlela engcono eyokukhankasa engenza ukuthi abantu bakhankase njengamaZimbabweans lo laloyo lombono wakho ehlukeneyo kodwa bengali kungabi lokulahlekelwa impilo. Lokhu bese sikwenza nxa sikhangelele esigabeni ngapha esemathebeleni kobulawa emakhokhoba okwenza ukuthi ama-political parties benze ama-peace march bebonke beyenze isifungo sokuthi bazakhankasa ngokuthula. Ngakho kuyadingakala ukuthi kufundiswe abantu abakhankasayo ukuthi nxa ungumZimbabwe wenu lelungelo lokucabanga ngendlela ehlukeneyo kodwa ungagcini usutshaywa kumbe usubulawela khonokho. Ngakho ke into esiyikhuthaza amaZimbabweans wonke ukuthi hayi bo asikhangeleni into eyokukhankasela ukhetho njengento edlulayo. Umuntu lo oseceleni kwakho ngumakhelwane wakho ozamela uphile laye impilo yakho yonke.
Umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu uthi sokumele kungenele amanye amazwe ukuze kuvinjwe udlakela eZimbabwe.
Nxa ngabe iZANU PF ilokhu ihlomula okhethweni olulodlakela olungakhululekanga izaqhubeka isenza khona lokho. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi umhlaba wonke jikelele iSADC, iAfrican Union labantu beZimbabwe badebile line ebovu bathi bona asoze samukele umphumela wokhetho olungabanjwanga ngendlela efaneleyo umkhetho lolodlakela. Njalo kasoze siphelele khona lapho sizathatha amanyathelo ukuthi sisuse embusweni labo ababe befuna ukuhlala ngodlakela. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi kuphele khona lokho esikubonayo ngokuba iZANU PF ayilandlela yokuthi ngabuya izilungise yona ngokwayo. Ayikwazi ukuthi ihloniphe umthetho, ayikwazi ukuhlonipha iconstitution, ayikwazi ukuhlonipha indlela ukhetho lufanele lubanjwe ngayo kwavunyelwana umhlaba wonke jikelele. Ngakho ke sekudingeka amanyathelo amanye aqinileyo avela kwabanye kunye labantu beZimbabwe ukuthi hayi this time around kalihlale embusweni lingazama ukungena ngenkani.
Kukhangelwe ukuba luzamemetheka ngamandla udlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Amagqwetha amela amalunga ebandla leMthakazi Republic Party MRP awagwetshelwa ukuhlala iminyaka phose emihlanu emithathu entolongweni ngenyanga kaNhlangula athi akangelele ukuphikisa isigwebo lesi kunsukwana ezilandelayo ngesikhathi edingisisa ukuthi ingabe iliqiniso impiko ethi basuswe ejele yeKami kobulawayo basiwa kuyeHarare. Amalunga la ayisishiyagalombili abotshwe ngomnyaka odluleyo kobulawayo edinga umkhokheli webandla lawo umnumzana Mqondisi Moyo njalo etheswa icala elokubangela udlakela. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele egweqwetha elibamelayo umnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo.
I-appeal angithi sayifayela ngesikhathi okwakufanele siyifayele ngayo. Then kwasokufika-ke isteji sokuthi sifayele okuthiwa ama-heads of argument. Lapho-ke sabe sikhuluma-ke ngemicijo eyomthetho esizagxila kiyo ma sesiyaphikisa enkundleni mzwana welanga lapho i appeali inkundla ezayizwa khona i high court. So ama heads of argument lawana sesawafayila sesilindeleke ukuthi isteji lazo abajudges bebeke awabo bephendula awethu ke siphiwa ilanga lokubana singene ekhoti for i-appeal. Izizathu ngamafitshane singathi ke ubufakazi obabulethwe yi-state akithi sitsho ukuthi babungagcinanga ukubana inkundla i-Majestice Court ibafumane belecala. Amafitshane yiyo-ke isizathu esiphikisa ngaso isigwebo esayenziwa i-Majestice Court.
Ye, kule mbiko njalo ethi basiwe wemanye amajele eHarare leGwanda selikubonile lokhu njalo njani ngakho?
Yebo, ye, lokhu sesikuzwile sibili zamanye amalunga awe-MRP. Kodwa nje thina njengamagqwetha besingaka yenza okuthiwa i-verification lama-authorities awe-prison. Thina kuyakumele ukuthi si-verify yezinto ezikurekhod ukuzithatha inyathelo elilandelayo. So kukunje so sisasephezu kwakho ukubana si-verify ukubana yikho yini na. Then ke abaphathi-ke abe-prisons khonale-ke kuyakufuza ukuthi-ke besinike-ke izizathu zokubana bawenzeleni khona lokhu. So nxa sesikhangela ke ngasemthethweni i-constitution yethu ku-section 68 ikhuluma nge-administrative conduct. So lokhu abanxa kuyukuthi kwenzakale njalo ukuthi bathethwe basiwa kwenye indawo, ama-prison authorities babenze i-administrative act which can be tested against the constitution. Yena lo section 68 engikhuluma ngaye ukhuluma ngokuthi every individual has a right to lawful, prompt, reasonable administrative action. Then any section elandelayo-ke ebesikhuluma ngokuthi umuntu olamalungelo akhe angabe enyathezelwe yi-administrative conduct ulelungelo lokuthi request ama-reasons in writing ukuthi indaba leso sinqumo sithethwe. So nxa singawathola lawa ma-reasons yikho-ke singakhona-ke ukuthi sibone ukuthi ama-reasons lawa are they lawful, are they reasonable, then bese sithathe inyathelo lokubana si-reviewe leyo i-conduct yona le e-administrative.
Lo-ke ngumnumzana Kwanele Mvonyeni Nxumalo, igqwetha elimela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party MRP esixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje emthethwandaba kamanje eHarare udlulisele phambili isicelo sesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Scala esokuthi akhululwe ngokuhlawula isibambiso esebail, ngakho uzakuzwa isinqumo sikamanje ngolesibili. Umnumzana Sikhala ubotshwe elesinye isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Godfrey Sithole njalo betheswa icala lokubangela udlakela. Umbukiso wezokulima walonyaka oweHarare Agricultural Show uvulwe namhlanje. Abaqoqa lombukiso wabenhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Society bathi kulabalimi abaningi kanye labamankampani alungisa okokulimisa okugoqela inhlanyelo, imvundiso, imitshina enjengamatalakitha, eyokuvunisa, eyokuhulula leminye abaphakathi kwelizwe labakwamanye amazwe ababukisa lonyaka. Abe-ZAS bathi bakhangelele abantu abaningi abazakwenelisa ukungena embukisweni walonyaka ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokumelana le-COVID-19. Ngaphandle kwamankampani lawa labalimi kuzaphinda kubukise abengatsha ezitshiyeneyo zikahulumende, abamabhanga kanye labemfundo yaphezulu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umdlali weqembu lenguqu kwelemelika elilodumo ele Washington Commanders Football Club, uBrian Robinson Jr. Udutshule walinyazwa kusehlakalo sokufuna ukumthathela imota ngamasela akade ehlome ngempopo esigodlweni seWashington DC ngensonto ebusuku. Abeqembu leWashington Commanders elidlalela esigabeni saphezulu eseNational Football League NFL babika ukuba umdlali wabo akalimalanga kakhulu lanxa lokhe esesibhedlela. Amapholisa edolobheni eleHouston esigabeni seTexas khonapha eMelika abika ukuba kulondoda owaxotshwa kwesinye isakhiwo ayehlala khona ozonde walumathisa umlilo ukuze omakhelwane baphume bebalekela lowo mlilo yena ebacathamele ukuze abadubule. Wenelise ukubulala abantu abathathu kusehlakalo lesi sayizolo ngensonto andubana amapholisa emdubule laye wafa. Uhulumende waseAngola ukhokhelelo ukuphathisa umngcwabo owake waba ngumongameli walelo lizwe uJose Eduardo dos Santos owabusa lelo lizwe okwesikhathi eside. UDos Santos obhubhele kweleSpain ngenyanga edlileyo kaNtulikazi ngemva kokugula okwesikhathi eside eseleminyaka phose engamachumi athomine mbili 79 ungcwatshwe esigodlweni salelo lizwe iLuanda. EleJapan lithi lizasebenzisana lamazwe awezwekazi leAfrika ukuqinisa umnotho wawo ongamelana lobunzima obungawehlela. Inhloko kahulumende yalelo lizwe uFumio Kishida utshele umhlangano wokutshala imali lokusungula amabhizinisi owenzelwe kweleTunisia ngesonto lapho athembise ukuphathisa ngamabhiliyoni angamashumi amathathu amadola $30 billion yoncedo lokuphathisa inhlelo zokuthuthukiswa kwezwekazi leAfrika. Abasakhulayo bakwemali abazingcwethulo zolwazi lwemtshina yangalezi nsuku yethekhnoloji sebesungule uhlelo lokudweba amamephu esigodlweni salelo lizwe iBamako emizameni yokuthuthukisa impilo yezakhamizi zalelo dolobho. Ukuswelakala kwamamephu kubikwa kuyimbangela enkulu ezimba ukuthuthuka ngesiqubu esikhangelelweyo kweBamako esilabahlali abedlula izigidi ezimbili 2 million.
Ingcwethi zezempilakahle zithi usizo lwakuqala lokuphathisa umuntu esehlelwe lihlupho kwezempilakahle ola first aid lusizo oluqakathekeka okumangalisayo okulakho ukuthuthukisa amathuba okusila komuntu ozithola esengozini ezijiyeneyo empilweni. Engekho duzane lendawo ezinikeza uncedo lokwelatshwa ezilabongi labodokotela. Intethelele zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bavame ukulahlekelwa yimpilo engozini ezijenwe eZimbabwe ezigoqela emigwaqweni, emakhaya nasemsebenzini. Iningi labo befika kulesi simo ngoba bengatholanga usizo kusaselesikhathi lokuthi besile. Umnumzana Ambrose Sibindi obona ngohlangothi lwezempilakahle enhlanganiseni yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association uthi elizweni elifana leZimbabwe imfundiso yoncedo lwe-first aid kumele iqakathekiswe.
Phakathi uzulu izakhamizi ngokuningi zithole uqeqetsho ukubana zibe lolwazi olupheleleyo ukubana zinelise ukubana ngama-first aiders. Sibona kungaba isikhathi esihle njalo icebo elikade kule lihle futhele ukuthi lincedise abantu ukuthi bangaze befike esimeni esibi besamele umongikazi akodokuya lama-ambulensi.
Unkosikazi Elizabeth Chidi okhokhela inhlanganiso yabazali abanabantwana abakhubazekileyo uthi ulwazi lwe-first aid luqakathekile emuntwini wonke emakhaya, emsebenzini, emacaweni lazo zonke indawo ezibuthana abantu.
Sihlala sikhuthazana ukuba sithole lolu lwazi siphathise abantwana ikakhulu abale epilepsy.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Japhet Moyo uthi bavela kude belwela ilungelo lokuvikela izisebenzi ukuba zivikeleke emsebenzini kungozi njalo lokuthola usizo lwakuqala olwe-first aid ngoba izisebenzi zilakho ukungena engozini zisebenza.
Zinengi ingozi esizibonayo ngokuthi ama-employers kabafaki ke ama-budget akhangelele lokuthi banganqabela njani ingozi emsebenzini. Sibona ngalo kugijinyiswa nje indaba ye-profit.
Uthi okubajabulisayo yekuba umthetho usubamba ngamandla abaqhatshi ukuba kunkampani inye ngayinye kumele kube lama-committee, our first aid committees, aphanga atholise izisebenzi loluncedo lwakuqala kunye lokubavikela ekuwelweni izingozi ezithiyeneyo ngokubanikeza ulwazi.
I-committee ekhangela ukuthi abantu bangaba lolwazi olungakanani kungozi ezingenzakala lapho abasebenza khona. Nxa kudingakala ukuthi abantu bephiwe i-training, izisebenzi ziyamukela ke ukufundiswa ngendaba ye-first aid. Njalo ukuthi nxa kuyikuthi umuntu useyehlelwe yingozi, ikuyini okokuqala okufanele sikwenze.
Uqhubeka ethi bafisa ukubona izisebenzi zonke nje zifinyelela lolu lwazi ngoba lokho kungenzakala elizweni lonke kungavikela impilo yezisebenzi ngokuzayo. Umnumzana Sylvester Mshayike omela izisebenzi zemigodini uthi abanengi abakumsebenzi wezokwemba elizweni sebezama sibili ukuqakathekisa imfundiso ye-first aid kuzisebenzi.
Amanye amamayini bayazama ukuthi bayenzile uzini i-first aid ibe yi-priority yabo. Amanye ama-mines angena emncintisweni we-first aid oyenziwa ngama-mine.
Noma kunjalo lolu lwazi alukasabalali kangako emphakathini ikakhulu kuZulu ohleli kundawo ezikhatshana lendawo zokwelaphela eZimbabwe. Umphathintambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima wazise kunsukwane esanda kwedlula ukuba uhulumende ufisa ukuba umuntu wonke abe lolwazi lwe-first aid ukuze uZulu avikeleke ngezikhathi zengozi ezingehlela ilizwe ezemvelo ezifana lezempophoma zamanzi, izulu eliza lesavungu zani ezama cyclone ezigcina ke zibulala abantu abanengi. Abezempila kahle bathi i-first aid iyenelisa ukuvikela imfa yabantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi amane lanye ekhulwini 41% abalahlekelwa ngemphefumulo okwamanje emhlubulweni wengezansi ke yenkangala yeSahara ezwekazi le-Afrika bengatholiswa uncedo lwesiphangiphangi bengakafinyeleli ezibhedlela okulabongi labongikazi. Ulwazi lwe-first aid lutholakala ngendlela engaduliyo njalo luphathisa kakhulu kunkinga ezifana lokuvuselela inhliziyo yabe isithule i-cardio resuscitation, ukuphathisa engozini yokuhitshwa, ukulimala nje umuntu agcine ehopha aze aphelelwe ligazi emzimbeni, ukuphathisa oyabe ewele ingozi yokutshiswa ngumlilo, ugetsi, amanzi lokunye. Iphathisa njalo kusimo se-asthma, ama-heart attack, umuntu oyabe nathe ichefu ngabomo loba enganezilele, ukulunywa inyoka, ukulunywa zinyosi lokunye okunenginengi. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje sikhangela udlakela lwezombusazwe olukhanyaso lusabalala elizweni lonke ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngilethukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi selinxuse inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations ukuthi ibuye kwele Zimbabwe ukuzoqondisa ukhetho oluzayo lomnyaka ka-2023. Abantu abaningi bathi kumele abezombusazwe bakhulumisane ngodaba lodlakela olumemetheka ngesiqubu esikhulu kwezinye indawo zeZimbabwe olubikwa luchotshozelwa ngabebandla le-ZANU-PF. Umbukiso wezokulima walonyaka we-Agricultural Show uvulwe namhlanje esigodlweni iHarare. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Placidus Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.